ngudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakoBulawayo ongomunye walaba ababevotisa. Sikhangela nje ukubana kunzima okunganani ukucilibezela kusetshenziswa amaphepha la asekhathazile athiwa ngama-V11 form. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Okay, ngiyabonga linjani.
Ye, mnumzana, ungasela ukuthi lina kuyini, wena ngokwakho kuyini owakubonayo kusenzakala lapho livotisa? Ungachasisela nje uZulu ukuthi nxa kukhona ubona ngani kulula yini ukuthi umuntu acilibezele?
Thina esakufundiswayo yizekhi, ningazi nxa abanye bengasakulandelani, kodwa thina esakufundiswa yizekhi sisiba yi-team yabo, kodwa sisiba ngama-polling agent. Yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka babhala kwapha amabhokisi, nxa i-spoiled paper yabe njani, le-right paper yabe njani, yikho esakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo sasikhredita, sasigcina sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock.
Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela khona?
Alright. Okokuqala ngizaphonga ukukhuluma abantu ababekusola, into eyayisenzakala kwakuphossible ukuthi kube le one person a voter every minute, ngoba ama police station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababemakhelwane ngithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ungamultiply ama-hours lana asinika 1% per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu, ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongeleyo uzovota. And then sathi sesiqedile, into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abezekhi kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owaye-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form, wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele iparty yayo, wawumele uyeyisubmitha, is either yisubmitha kukhansela wakho kumbe uyisubmitha ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi amafomu lana okhansela kumbe ama-MP bangawalawo kumele ba-ede i-total yonke phansi, kwenza ukuthi uma sebememezele ukuthi uwinile kumbe udliwe kumbe uphumele ngayi, laye abe lesiqiniselo sokuthi inamba abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho esasikhona saqeda ukubala amavoti angu-503 ngo-6 a.m. siqalise ukubala ngama-past 7 ebusuku, ngoba sasabala ka-councillor, sabala ka-MP, sabala ka-president. Njalo i-postal vote kwakumele bathekhe ibizo langikhona ukuthi likhona yini polling station yethu, bese wayikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhalwa PV okuthi postal vote. Wonke lawo ngisaba ngelalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi kana umuntu ukuvoteleni, wadajula i-envelope injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box, salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wayevote ngeposti wavotela bani. Kodwa ekubaleni kwakusithi nxa abezekhi bebala, nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke, babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini, sikubale kumbe kusipoyezi. Ekubaleni sasibakhangele, nxa bebala singambona ebala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi, leli phepha lingene emaphepheni angayisilo, likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kule iphathi. Sathi sasiqedile ukubala savumelana, sawabala-ke ukuthi mangaka, sibhala-ke ukuthi lo uthole amangaka, lo uthole amangaka, lo uthole amangaka. Baqeda-ke yikho okomunye lomunye okwabhalwa khona i-V11 form yakhe afanana kubantu bonke. Nxa kwakule ma-polling agent angu-20, lama-V11 ayebhalwa abe ngu-20, each one ethole eyakhe i-V11 form. Sathi sekunjalo kube lamavile ezemfomu angu 3 esawasilela phakathi kwama-ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakontestwa ama-elections. Kwasokusithi amanye angu 3 yiwo esahamba la usisiyawasarenda ku-command center. Thina kithi sasikhona ama-polling agent wonke sahamba lama-ballot paper, sachiya abezekhi, sahamba lomkhulu wezekhi yalama-polisa. Aya surrender amaphepha ku-command center. Bafika labo baqala ba-checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama-V11 form. Bathi ukuthi ama-V11 form ethu asayiniwe, basebe eda babona ukuthi i-total iyabhalansa yini. Bathi bebona ukuthi i-total iyabhalansa, basebe sibiza ke basebe sithi sesi-recorder ke phansi ku-sheet eyababe nayo iphepha elikhulu elilona babe recorder wama-stations wonke ayevotisa ku-polling station. Ababe responsible kiwo. Ukuthi abantu ababe khona ababe vota loba kwakusokunanyathiswele amavile ezemfomu phandle kwama-polling station. Nakuthwayelo ke khona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva. Bazabona ikho kulamabizo ama-polling agent wonke lama-signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo. Labo bekhangele bavumela ukuthi iparty yabo ithole inani lona lelo. So nxa kuyikuthi ukuqila kungaba khona engeke ngikwale, kodwa engikutsho ukuthi nxa i-polling agent le-polling agent yahambisa yasubmitha kuparty yayo, sokulula ukuthi u-MP nxa elama-V11 form wonke a-ede i-totally abone ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume le number engaka liqiniso kumbe hayi, ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo. Bathi yasengahamba ngayo e-court esiya contest ethi hayi mina nankani lawo ama-V11 form anginika i-total engaka.
U-president ama-votes wona ayihamba njani?
Aka-president lawo savala saqedelana lawo. U-president laye ulakho ukuba kwazi nxa u-MP wakhe labo councillor bengamnika ama-figures a-correct, uyakwanisa layo ku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani. So yikho ngisithi engikholwayo ukuthi ama-V11 form abe correct, unless nxa wathi sokufika e-Harare kwa-edwa wrong i-totally, ongaba le human error njalo, maybe kosokungaba khona wrong khona. Kodwa kuma-polling station engikholwayo ukuthi kufundiswa kwethu lokutshelwa kwethu sasibala accurate, sisaba ukubotshwa kusasa kungaba wrong. Oko ukuthi lanamhlanje lama-results angikhona ikuthi nje sengasarenda ku-councillor, kodwa ngithemba ngawalandela nje nxa belokhu ufuna ukubona konke kungatholakala information siyaphambili.
Hayi, kuzwakele mnumzana, siyabonga kakhulu.
Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakoBulawayo, ongomunye owavotisayo kukhetho olwedluleyo. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande.